udaba lolu yidaba olungaphanga luwehluleka ukuthi lusebenzeke kahle nxa kuyikuthi uhulumende wezanu kasenelisanga ukuthi asheshe aphendukise kumbe athole lapho dzamara khona. Kungelandaba ukuthi uhulumende lo uthi uyazi ukuthi ungaphi kumbe kakwazi, ngoba kungumlando kahulumende ukuthi nxa abantu betholakale besesigabeni esinje abadinga bathole. Kodwa ngesilungu futhi isipiya sithi phela yena uhulumende is the chief suspect, nguye owazakala elokungazwanani okukhulu kakhulu lo mnumzane uDzamara. Ngakho nxa kuyikuthi kufaneleke kuvalelwe umuntu kusiya ngomthetho, bekufaneleke kuvalelwe umuntu oqakatheke kakhulu kuzanu ukuthi abuzwe kuhle ukuthi kathi ukungazwanani kwakhe lo mnumzane uDzamara yikho kungabe kwenza ukuthi aswela kahle.
Ubaba Chuma, ngiyakho inqobe.
Into yokuqala nansi, into kumele sinanzelele ukuthi bona singabogijima sipho kugcona umuntu icala singahluzanga ukuthi kuhamba njani. Ubaba leli khuma ngaye lakathi sizela ke ngangalibambi lokuthi ubaba kwangumuntu vele engamaziyo ongazakalivi lapha eZimbabwe asimazi. Umuntu oqhathe njena uya kuma laphana ezi-demonstration yakhe sesethi kuzo njengabantu kathi silapha, kodwa ngumuntu vele ongaziwayo. Sabe eZimbabwe silabantu abaziwayo abakhuluma inyongo yezwa abatshekisa imilomo, kodwa bayalibala kube khona abahambe ezitridini everyday khona bakhona baphila lati everyday khona abanye singena labo ema-church abezingena amabhawa siwe mix and mingle nxa sizikhuma ngesikhiwo abakazi bele be-disappear. Kanti lowo umuntu esingathi yi-non-entity kwini okungenza ukuthi uhulumende besithi izanu p f ifuna ukumthatha imadabi imadabutilani wina okuqhathekileyo akwenzileyo esingathi kona kume mhlawumbe sithi hayi umuntu oseyi-threat lo engadlula i-threat esesiyibonile evele emadodeleni abotsangiraya nabobithi nabowesh nencube nabojob sikhala nabanye nje amadoda amaningi meni awa-threat iziyo umfana lowo kumbe indoda lowo kumbe umuntu omdala kumbe umuntu osekhulume umuntu osebela ijaha angazi madoda asikhangele into leyo kuhle kuhle singapha ngokuthanda ukugijima sigcone uhulumende sigcone izanu p f.
Ngathi ngithi mina ngibuze ngenze umzekeliso kumbe ngithe mbili uyangazi yini mina Chuma?
Ngangikwazi dokotela Sibanda.
Angithi yabona ke Chuma ngo-2001 ngo-June ngakidnapwa ngama secret agents engithatha eBulawayo police station angisa eKhwekhwe engagcinwa khona ungekho emthethweni, kodwa ngigcinwe ngama secret agent aku government bazo ngikhulula ngemva kwamaviki amabili bangise police station eKhwekhwe. So ukuthi uhulumende wezanu uyakwenza lokhu ukuthi athatha abantu abe engazwanani labo kumbe bakhulume okucatshangela ukuthi yinyongo ngezinye inhlangothi zezanu into esiyijayeleyo, into eyenzakalayo. Unkosikazi uJustina Mkhokho kwenzakala kuye laye ungathi hayi lo wayesazakala, kodwa baningi abacina sebethutsha bevela la kuma-police station kodwa bethethwe ngaphandle komthetho bafakwa endaweni ezingazakaliyo. Njengoba ngikutshela mina ukuthi ngo-2001 kwenzakala lokhu, izikhulumeli zikahulumende zaphuma kubo ZBC sithi asikwazi ukuthi umfana lo ungaphi, ningazosihlupha lapha njengoba usitsho nje namhlanje.
Impendulo lapho ngizala yini umnumzana Sibanda?
Ngena
mina ngibona ngani indaba leyo kuma ngayo le indaba yenu elalisebenzisa ukuthi nizame ukudika amaphepha awe asilam kuphela lokho. Asinandaba labantu thina endaweni asibitsho nxa ngikutshela ukuthi ingongonono zangkhona ezibhekisayo zinazi zihamba zikhona apha zikazi zi-adapte umuntu oyi-non event yabe adaptelani abantu nje babedinga indlela ezokuthola asilam yabo kuhle
hayi sikhulu akusiqiniso leyo njengoba ngikutshela mina ungangidawuthi njengoba lami ngakudawuthanga ngicabanga ukuthi hayi la ufaka umqondo wakho. Mina ungahamba eBulawayo police station uzathola ukuthi ngabotshwa address meeting eBulawayo poli ngaye eBulawayo central nganyamalala eBulawayo central ngithe senginyamalala laphana ngaphuma ngaphi eKhwekhwe central.
Umbuzo ngowakho Chuma, lokhu kwenzakala ngesikhathi uhulumende weZimbabwe ezama ukulungisisa ubudlelwano bakhe lamanye amazwe. Nxa kuyukuthi ngempela nguye oloDzamara, akuphambanisi yini imizamo le?
Sina njengeZimbabwe vele kasithanda ukuthi kona siyenze izinto ezingekeeni law abiding country. Ngakho ke undoda lo uDzamara lo esikhuluma ngaye kathi slow nxa kuthiwe uyabe kuthiwe within the confines of the law, it's unfortunate ukuthi amanye amazwe lawa anatholela ithuba khonaphana lokuthina basigongode more noma thina silokhu sizama ukuthi ona sithi peace labo bona vele balokhu bebesidingele kanti abantu laba vele singababamba ngabe.
Baba Sibanda, bathukuthele abanengi abe-MDC ephalamende siyazi kulokuxabana okukhulu ngendaba kaDzamara. Ezitaladeni sibonile amapholisa bechana labasekeli be-MDC izolo. ungathini ngokufuthelana lokhu njalo singabona kusiya ngapi?
Ngibona ngani mina abantu baqondile ukuthi bafuthelane ngendaba leyi ngoba ngelimqotho uhulumende okwenza ukuthi sakhe uhulumende phansi emhlabeni sakhele ukuthi basivikele nxa kutholakala ukuthi mhlawumbe ukhona ofuna ukwenza into ezifana nalazeni ezikuthi asithathe kumbe sihlutshwe kumbe sibotshwe ongekho emthethweni. Ngibona ngani mina ukufuthelana lokhu okutshengiswa ngabantu kuyindlela eqondileyo.
Baba Chuma phosele ukugcina.
Mina ngikhona kuzana uPF, yasho zana futhi izana uPF. Izana lena kudala, izana uPF is not a killing machine. Izana uPF ayisho bandla elifuna ukulala abantu, ibandla elifuna iunit ngoba lapho nje ayiunit ezaphu lezana ujongo. So asho bantu odla.